Yebo, ngizangena kukhetho oluzayenzakala mhla ka-26 March. Ngizabe ngilabo mama abathathu engizancintisana labo, lo baba oyedwa. Umama oqala nguMary Ncube oweZANU PF. Owesibili abe ngu-Esnath Khumalo we-RTZ. Kube sokusithi olandelayo omunye kube nguVisitor Ndebele we-MDC Alliance. Kube sokusithi ubaba ngowezaphu uCasper Sibanda. Yibo abantu engizancintisana labo kukhetho lwama-by-election oluzayenzakala mhla ka-26 March. Ngendlela i-electorate eyazonda ngayo ngesikhathi ngikhutshwa esikhundleni, bayangithembisa ukuthi hayi bazangibisela ngoba ngingumuntu owayesebenza kuhle labo.
Khona vele ukususwa esikhundleni sakho wakubona kulungile yini?
Ukususwa kwami esikhundleni ngakubona kuyinto engaqondanga kakhulu ngoba kwavayoleta abantu abangivotelayo, i-electorate kuyibo abangivotelayo, basala bengelamkhokheli ngesikhathi sokuthi bona bekhangelela ukuncediswa yimi, kodwa babona sengikhuchiwe basala sekungasela muntu obancedisayo. Mina ngakubona kuyinto embi kakhulu, kuyinto engekho emthethweni, njalo ngikhitshwa libandla engangingahambi lalo. Ngakubona kuyindlela yokuhlukumeza isigaba, lokuhlukumeza mina njengomama owayekhethwe ngabantu ukuthi ngiyebamela. Bengithemba, bengazi futhi ukuthi ngisebenza labo kuhle, njalo kuyi-second term yami. Kodwa ngiyakubona ukuthi ngendlela abantu esigabeni sami abazonda ngayo, ngendlela engakhutshwa ngayo, hayi ngibona bezangibisela esikhundleni sami. Ngibuyele futhi njalo ngibabambe ewadini, sebenze labo ewadini. Ngibona abantu ngendlela okwenza ngayo bazonda kakhulu, ngoba umuntu wangikhipha esikhundleni angingenanga ngebizo lephathi yakhe. Mina ngibona engani hayi konke kuzolunga mhla ka-26. I'm very confident enough ukuthi hayi ngiyabuyela ngiphinde ngibakhokhelele kuze kuyefika isikhathi kuvalwa sesilungiselela ukhetho oluzayo ngo-2023.
Aqhubeka njani amalungiselelo, njalo lethemba lokuthi unganqoba yini? Sesikhangela abanye oncintisana labo.
Amalungiselelo okhetho oluza kuba khona, hayi ayahamba ngendlela eqondileyo, ngoba kathesi ngilungisa ama-flyers lama-posters lama-t-shirt, then sesizawenza i-launch ukuthi siqalise ukuyenza i-dot. Bona amalungiselelo aza kuba mahle kakhulu, labantu bayaparticipate and abantu bayacooperate, loba sokube le-change ye-name, le-color, but abantu they are cooperating.